Inhlanganiso ye 1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement izakwenza umhlangano omkhulu kwele South Africa kusasa ozahlolisisa umbuqazwe wekukurawundi. Umnumzana Thembani Dube, umqondisi wenhlanganiso le, uthi umhlangano lo uzabe ulabantu abatshiyeneyo abagoqela umnumzana Moses Mzila Ndlovu owake waba umphathintambo kwezokukhumisana umlotha kuhulumende omanyano. UDube utshele iStudio 7 ukuthi benza imihlangano enje ukwenzela ukuthi kukhulunywe ngokubulawa kwabantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili libutho le-5th Brigade eMathebeleland le-Midlands kusukela ngomnyaka ka-1992 kusiyafika umnyaka ka-1987.
Sike saba lo msebenzi e-United Kingdom owe-Matherland Ground Genocide Conference. Umhlangano lo usukela khonapho ngoba sabona ukuthi kumele ubuye futhi eduze ekhaya ngoba abaningi ke abade base-South Africa bawufisa ube khona kwele mzansi. Yikho ke usuqoqa-ke luhlangothi lwama-students olwe-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement. Umhlangano lo ungomgqibelo, wonalo umgqibelo ozayo.
Kuyabe kukhulunywa ngani khona ngale mfowethu?
Silokhu siqhubeka-ke ngodaba lwe-kugrawundi kodwa siphinde siluphathe ngendlela olungabe lwagabela ngayo ukuthi i-South Africa ithole uzibuse masinya. So sobe sikhangela izinto ezimbili ukuthi udaba lolu lukhulu kangakanani kithi njalo kumele silulungise kanjani, siphinde silukhangele futhi ngohlangothi lokuthi lungabe lwenqabekela kanjani i-South Africa ukuthi ithole uzibuse masinya.
Kulabantu yini abavela kubandla le-African National Congress abazabe bekhonapho?
Ngokuzwa kwami update engiyitholayo kule mkhonto wesizwe representatives asikezwa ngeqembu le-ANC. Kulabanye nje abaningi abakithi kuzaba labo Mzila abakithi also silokuthemba ukuthi kuzaba labantu bezaphu. Lamanye nje amaqembu amaningi atshiyeneyo azabe lapho akithi abakhokheli bakhona sithemba ukuthi bazoba khona. Labanye njalo izifundiso ezizokhuluma ngalolu daba ngendlela ezilubona ngayo ama-teams esibanike wona ukuthi sifuna ukuthi bangaluphenya kanjani nxa belukhangela lolu daba.
Singathi-ke kuhulumende alizange licele umuntu kahulumende ozabuya khona?
Asicelanga umuntu kahulumende okwamanje ngoba sabona ukuthi into lezi zinhle zithathwa zivela ngaphansi ukuze ziye phezulu ngoba ungaqaliselwa ngaphezulu kungahlupha. Kwesinye isikhathi kuyakhathaza. So izinto lezi zifuna ukuthi sibe lokhu siqhubeka siziqalisela ngaphansi kakhulu sisiya phezulu.
Umnumzana Thembani Dube ngumqondisi wenhlanganiso ye-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement. Sixoxe laye eseLondon kwele Bhilitane.